lapha ukuloku kulendawo ezidalisayo kakhulu ngoba indawo livungu ibindawo ethuleyo kakhulu. Kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana, angazi ukuthi sowusuke wathini esigabeni. Kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyabungakunanzeleli ukuthi kuyini. Kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bagcina beshiya bemdukuthi ababanjwanga laba bantu bamdukula ugogo wafa. Kathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zesentrate abamfake mhlawumbe ezingu-8 umuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombe lakho konke bamshikele emzini wakhe kanti kuvena kubhizinisi uyazi into zegolide uyagaya emzini wawo begaya emzini fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfake mhlawumbe ezingu-8 mhlawumbe phezu komuntu egumene uthiwa kwadushule mhlawumbe ezingu-28 la bantu ababanjwanga abanjwayo laba abulala umuntu egemakepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga ungathi uyakunanzela namabhizinisi nalingasi ehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kulo ndoda owasishiyayo kumasefa le emapulazini bethiwa wawulanga abantu kulo ndoda okuthiwa ngumathwasa layo wavikezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayubi bakithi besingabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu besicele ebantwini bakithi ukuthi hhayi lapho ababona khona abantu abahambahamba abangaso bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage kabaripote kubosabhuku bariphote kuleadership bariphote emapholiseni tikapha kule moto esingaziyo labantu esingabaziyo ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imbuli sale sikhala kungasela lokho abakuthi i-bread winner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba ayidinga imali ukuthi abantwana badle agcine imbuli agcine labanye ababemsebenzela yabo-businessmen abalimalayo abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke izikhali ezempopoli kubele izikhali lezi ezabhanga ngamapholisa amamacheti ingqamu lani lani okungabulala abantu. So mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu kakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki.
Kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngulongulo ozimele yethu?
Hhayi lapha ungakunanzelele vungusibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu siyazama ukuthi kubosabhuku lakubo-headman labo lazo inkosi yo-chief sincedisane nini labo-councilor ukuthi sibone ukuthi singazama njani ukuthi sincedise amapholisa bophe laba bantu sibambele kakhulu kule mhlangano ethile sesiyenzile labosabhuku lezinkosi ukuthi sibone ukuthi singancedisela njani la mapholisa laba bantu babanjwe noma bebalekele esigabeni kodwa angeke kwenza ukuthi ungabe lo muntu olomoyana khona ukuthi bake bafika babonakala ngabahati ngoba entweni le esenifeta ukudutshulwa kwandodala kulo muntu wabotshwayo ngeke ngikhuluma ngako kakhulu ngoba indaba nganisemakhothi. So kodwa kungazani amapholisa asebenza singathola kuphumela indawo ezihle khonapho.